Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathintambo wezemali uthi eleZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo anduvana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israel lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eleZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana e-Zoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala sike sivumelane ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezafuna ukusebenzisana nelizwe lilezikwereti. Njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye ama-loan phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa zi-infrastructure zigala imigwaqo, zigala izibhedlela. Konke lokhu kwi-economic vele kwakhiwa ngemali yokuboleka. Imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengeZimbabwe awuzitholi. Okugcina kusenza uhulumende njengeZimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi kume nxa ephidinga imali agcina resepthethe amaZimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela i-process le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mgodi. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ebuzesiyoisize njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esizedlileyo ngokulokubambisa ama mineral abanye bathi bayakuyiza umogeja ama mineral i-mineral wotendiso so siyasukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani
nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo
i-sponsorship kuwabili siyakonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwezikweredisa hayi thin kungananzelela ngeviki eliphelile i-China isulile ezinye ezikwezikweredisa eZimbabwe engazibhadalanga ithi amabhetotiyosithi ku-right now kungesiwo so mamthi lekhaya le-sponsorship elekhaya lama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi angakunceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeafrica development bank ze abakwazi ukuthi kuvuka kwezimbabwe kunosidi esinjani ku-development ye-africa njalo kwi-economy ye-africa abangathi unxabe lakho bethe hayi mana sekunikise ezimbabwe sabonana phambi so uyazikhangelela abantu abanjani abanozwelo singasincedisa njani kodwa vele ungakunanzelela ileso sponsorship akuna-sponsorship akunakuthiwa emhlabeni othiwa i-free money iyabelwa ngama-conditions kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho
obviously formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama market forces bengakhonti indlela abakwenza ngayo kathi semabhanga bathengisela ithinza kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lobelo kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and kwakunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi asiyo mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in terms of circulation so most of the money at the moment you're looking for a currency
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxe laye ekobulawayo
The Voice of America VOA
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi iziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokusalakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba ama-conditions abaphila kumuma abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela inye into angayenza cine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society phandle kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehluleka ukufundiswa umuntu ke ophandle nga so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya phinda buye labuya phinda buye ngendlela efanele le.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayebesebevele jele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo.
Kufuneka ke kulungiswe indaba ye stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethila fakwe ipenda ebomvu. Kumele ukuthi khonokhana yikho esikutsho ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi kuyabe kumethe ube lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyile nxa wenza i mistake uya reforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyizibotshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe lumthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflicts Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevula indlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kodlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede. Inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede but asikhopha fethu.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Ake ngadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezile number ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa labo abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lweZimparks umnumzana Thinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu-50 ngomnyaka ophelileyo okwaba nganeno nxa siqathanisa loka-2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudlubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi, kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo, kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran, abafana labo Saudi Arabia, lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani. Singabona le MPCC ba wild scale, bigger scale, wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena, ngoba yokuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden, ubona kuyindlela eqotho na
umnumzana Joe Biden umongameli walaya America? I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel, ekuthini i-United States izozihlala vele injani isupporta i-Israel ma ukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke, ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha, siyakuzwa lokho okuthoyo ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel, kodwa sokwanele mayuyo, sokumele kube le ceasefire, likhulumisane kutholakale i-way out, whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes, kwabanye indlela uBiden ahandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho, whereas abanye bathi hayi cha, abekungamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember, and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against uBiden for ukusupporta kwakhe Israel, and kungamluzisa ama votes ngoba yama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawo awaluze, so ule choice ukuthi a change completely, a reverse decision yokusupport Israel, kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans that support Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumilane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela ele Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezithiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke achothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Uhlelo was a Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe lethisa uSuper Sounds. Lisizwa itabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira bizi mchitonga, jata mwanamu mchise, yesi. Jei mbo jitabule minatula, sangu mila ugesi mwanamu. Mwopo onde chagule minatula, chagu mila ugesi
Salibonani balandeli abahle ekhaya sikuma ebhinga esigabeni sekhisayo. Okwamanje si last time album ayi 2 siqale nje ukurekoda 2020 album ethi omama banamhlanje. 2022 sarekoda le editha kule mina thula ngolimi lwesithombe.
Bonana kanyamisa mwabunya plus lima chakule mina thula chakubira ugesi.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngingasithola ku number ezithi zona +107 64 355 9573. Nxa ngabe ufuna ukuthi i-imfore yakube zasezimbabwe asixhumane ku +10 6371 7824 085.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Besicela lisisapote ngendlela eyiyo. Kuma-Facebook ungadinga uyasithola, nakuma-WhatsApp njalo. Futhi okunye nxa kuyukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa, thina engasisiponsa futhi ngoba asilayo isiponsa, siyamdinga.
Chaya mfana ngoCharles Motekwe Imbize hamba leqembu lakhe lechisawo Super Sounds. Ngabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi chakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi, liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle maja akithe. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona ukwethulwa ezinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexabana labake bathandana labo. Hayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamilinkomo Nkololokwana wamatukanduna Muyizele lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.